Wabulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwandaba kaMantshi owe Trade Gold lapho uMantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi unkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisifica minwe mibili ukuhlawula imali yesibambiso sebail abacalwa ngokuthumba impahla kospa eRichmond njalo uhulumende kalabo obufakazi obeneleyo. uMantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso sebail esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungela bufakazi. Abantu abalitshumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namuhla at least umajistrate ukwanze ukuconsider ama-personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusiya kuyehla phansi at least laba banikwe bail. But abanye balama-6 years kusiya phezulu uMantshi uyalile ukuthi banikwe bail but kusasa siyabuya siphenduke sikontini. Abasakhulayo bonke banikwe bail ngokuqala the first days appear court abancane bonke banikwe free bail.
Urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho.
So iqalele ukuthi akade befuna ukubreaka into spa abangene batshontshe abatolanga abalelutho abalalutho vele estate case vele ifile lapho.
Unkosikazi Thembelani Moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela eNgozi Mine engaphathanga lutho.
Ah, wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zeNgozi but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bengithatha.
Omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe.
Ubotshwe mhlaka 15. Since then ubeloke in custody esekame ngikhona ephiwa i-free bail namuhla.
Kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini kobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.